Siyabonga Chris lichona njani mthokazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngiboni ukuthi ZANU-PF lo President Mugabe bazalanda ukuphikisana okokukhetho ngokuthembisa abantu abangakwenza. Uzabuyela ekuthini adinge mhlawumbe nesilungu okuthiwa ngama-excuses, abe elokhu edinga ukuthi ungagcona kuphi.
Umongameli Mugabe lamhla uvule okusemthethweni ikolishi le-Ezekiel Kuti University eBindura wasesiya emhlanganweni abanye abathi uphawula ukuqalisa komkhankaso wakhe okhetho luka-2018.
Yena loyo kuthiwa nguye oyenza umthetho kakula muntu omazi wonke umuntu uyamdinga siyamdinga lo usisi kumbujaha okuthiwa nguye o enforce umthetho ngoba siyafisa ukumbona simcele sithi hayi kasilamali sicela ukuthi unike abantu o zero deposit izindlu.
Impumela enhlolisiso esanda kwenziwa iveza ukuthi lanxa inani labantu emadolobheni likhuphuka ziyasilela izindlu zokuhlala. Kuwoza Friday seleqembu le-insingizi lona eseletu le idlaladelalo lesithathu elilesihloko esithi African Harmonies. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla uvule okusemthethweni ikolishi le-Ezekiel Kuti University edolobheni leBindura wasesiya emhlanganweni abanye abathi yisehlakalo sakuqala sokukhankasela ukhetho luka-2018. Emazwini akhe uMugabe uthe wonke umuntu uzathola ukudla kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Uvumile ukuthi kulodubo lokusilela kwezimota zokuthola ukudla kodwa wathi lolu daba luzaxazululwa. Ikolishi le-Ezekiel Kuti lakhiwe eplazini elike ladala inkulumo lo mnumzana Charles Chakumba yena othi walabelwa efuna ukwemba igolide waze wakhweza lolu daba emthethwandaba ocine ululahlela khatshana. Umgabe obekhatshwe ngomkakhe unkosikazi Grace wazise ukuthi udaba lokukhulumisana labalwa impi yenkululeko luzaxazululwa ngeviki ezayo. Utshele lo mbuthano ukuthi kulabanye abasekeli bebandla lakhe abatshela amaChina ukuthi akasafunwa nguZulu esithi kuzamele lokhu kuphume mgceke emhlanganweni weZANU-PF Congress. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube yena othi uMugabe uzathola kunzima ukudinga usekelo ngoba engenelisanga ukufeza izithembiso azenza kukhetho olwedluleyo.
Unganzelela ukuthi lokhu sivele ukhetho luka-2013 kulutshwane ohlokwenzakele okuqinisa i-economy yelizwe, okuqinisa imisebenzi ukutholakala kwayo. Unanzelele njalo ukuthi ngemuva kokunqoba kwe-ZANU-PF kukhetho luka-2013 babethe bona bazatholisa abantu abafika inani elingu-2 million imisebenzi, kusitsho ukuthi bazakwenza imisebenzi emitsha efika i-2 million. Unanzelele njalo ukuthi imali eyokuncedisa evela kulabo ababolekisa imali emhlabeni wonke i-IMF le-World Bank iphile kumbe ngithi kayitholakali. I-IMF siyazi ukuthi lisifuqa uhulumende ukuthi kanciphise izisebenzi zikahulumende ezizo ezidla imali eningi engena esikhwameni sikahulumende ingahlayi entweni ezinjengokuncedisa ukudla kwabathuthekayo izibhedlela lokunye okunjalo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kathesi uMongameli Mgabe uzenelisa na ukuthi atshele uZulu ukubana amvotele njengoba engenelisanga ukuthi ethule khona okwaye kuthembisile ngokhetho lwedluleyo?
Okokuqala, uMongameli Mgabe kuzaba nzima ukuthi enze amarali ayenelisa ukuthi ahlanganise iZimbabwe yonke. Uzananzelela Chris ukuthi ngo-2013 wenza ukuthiwa ngama-provincial rally okwakusenza ukuthi abuthelele abantu bonke iprovinsi eyodwa endaweni eyodwa ngoba kwakunzima ukuthi abhode ama-province wodwa wonke ngokuqala. Okwesibili, kathesi usekhulile njalo ukuthi ungakwenza lokho mbona kunzima. Okwesithathu, angiboni ukuthi iZANU PF lo President Mgabe bazalanda ukuphikisana okokukhetho ngokuthembisa abantu abangakwenza. Ngibona ukuthi uzavuyela ekuthini adinge mhlawumbe nesilungu ukuthi ngama-excuses abe elokhu edinga ukuthi ungagcona kuphi.
Umnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncintiswano wenkondlo ku Studio 7 hambani lezibonela ekhasini lethu eleFacebook ku VOA Indebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu.
Bangibiza sikhuca mfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngakhuca imfundo. Kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele iskei sangiphika. Amfundo awufundanga. Abafuna imali ulwazi baluthapha kimi. Ezomnotho ngizicacatha noma ngibubhuqa obukabhuqa.
Qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi. Nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola. Ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo. Lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA Indebele ku Facebook.
Yilala nyitenya ubuto. Nguwe sokoto.
Impumela yenhlolisiso esanda kwenziwa iveza ukuthi ukusilela kwezindlu zokuhlala emadolobheni kuya kudlondlobala, kanti uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda loludubo. Kubika uMavis Gama.
Lenhlolisiso yeminyaka emithathu esungulwe ngo-2013 yenziwe ngabenhlanganiso ye-Women's Law Center okuyingxenye yohlangothi lwezifundo zemthetho ekolitshini le-University of Zimbabwe lusebenzelana lozulu wamalokitshi abalisa iHarare, Bulawayo leKadoma. Omunye wezakhamizi zakoBulawayo obekhona laye kulo mkhosi wokwethulwa kwempumela yalenhlolisiso e-Holiday Inn eHarare, uNkosazana Sithabiso Ndlovu uthi kumele uhulumende azinikele kulolu daba.
Kasiboni uhulumende senza njalo. Esikubonayo ngumunicipality bekhipha izitendi zama 7500. Lezo zitendi zikwaniswa ngabantu abalani abalemali. Kodwa siyacho ukuthi nxa uZulu wethu umningi engasebenzi engalamali, uhulumende engakhiphi izitendi zabo zero deposit kumbe esithi hayi nanka ama scheme bomama buyanini silincedise siliyakhe izindlu. Nxa kungekho abantu baza continue ku balabo operation Murambatswina ngoba izindlu abantu abazigwanisayo iyona le imkhuku yabo $50 rent ngenyanga.
Owudanisayo uMandlovethi engazitholi imfanelo zakhe uZulu ongumyanga okunguye obhekana lalolu dubo lokuhlala njengamagundwane ngoba engenelisi ukuthenga indawo zokwakhela izindlu ehlala engoqiliweyo kokuphela, okuphambana lalokho okukusisekelo sombuso sona esikubeka sobala ukuba kungumlando kahulumende ukuselela abaswelayo.
Yena loyo kuthiwa nguye oyenza umthetho. Kakula muntu omazi, wonke umuntu uyamdinga. Siyamdinga lo usisi kumbujaha okuthiwa nguye oenforce imthetho. Ngoba siyafisa ukumbona, simcele sithi hayi kasila mali. Sicela ukuthi unike abantu o zero deposit izindlu. Sicela ukuthi nxa kuyukuthi umthetho lwela ufakayo ukuthi abantu bangadidizelwa izindlu kungala court order. Sicela ukuthi phela mzwana lidilize izindlu zabantu libuye le court order. Basesicela kodwa lezi zimfanelo zethu ngenxa yokuzalwa amalungelo ethu zimfanelo zethu kusokukhanya ingane imfanelo sezicelo so siyamcela lo muntu sicela ukumbona ukuze simcele imfanelo zethu
linhlolisiso iqhutshwe phansi kwesihloko esithi unearthing exclusions towards more inclusive Zimbabweans ngenjongo yokuvumbulula inkinga uZulu abhekane lazo abe Women's Law Center bathi indlela yokwenza izakhamuzi kube yizo eziqhuba lomsebenzi ilakho ukuphathisa kakhulu ekuthini uZulu aveze okuyikho okuyinkinga kibo hathi ukucabangelwa sikhathi sonke. Ungenwe iziphathamandla eziveleyo kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende abenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenza loZulu. UZulu ovele kule mizi lapho linhlolisiso yenziwe khona kanye lentatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ingcwethi kwezenotho zithi eliZimbabwe kumele likhohlwe ukuthi lizathola amabhizimusi angafuna ukuzosebenzela kilo lonyaka ngendlela elibaphatha ngayo abakwamanye amazwe ngalesi sikhathi ilizwe lidinga abangazosungula amabhizimusi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni wabosomabhizimusi lezisebenzi phezu komthetho kwezisebenzi lomnotho welizwe owenzelwe eHarare izolo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana John Robertson utshele lumsakazo ukuba uZulu kakhohle ukukhangelela amabhizimusi amakhulu kwamanye amazwe ukuba azovula imisebenzi yawo kuleli lonyaka ngoba isimo singasihle. Umnumzana Andres Mpofu okhokhela inhlanganiso yezisebenzi ezingamakhanika bendizamtshina kuleli eZimbabwe Zimbabwe Aircraft Engineers Association uthi umhlangano onje babone uphathisa kakhulu izisebenzi hatshi abaqhatshi kuphela.
I-Labor Act le ukucubungulwa kwayo kuyenza ukuthi sizwisisise kangcono kokuphakathi kwe-Labor Act ngoba i-Labor Act yiyo ithuli yabasebenzi. Aba esibasebenzelayo bangayizwisisa bebodwa basika basincindezele besebenzisa i-Labor Act yona le. So sifisa ukuthi asizwise njengoba labo bezwisisa. Ngibone ukuthi ithiwa elikhulu lokufunda ukusebenza kwe-Labor Act.
Esinye isisebenzi esingene laso kulomhlangano omnumzana moyo uthi noma kunzima kubaqhatsho kwamanje ubona njengezisebenzi bafisa ukuba bethole ukuvikeleka ngomthetho we-Labor Act.
Sinombono ukuthi awutshintshe futhi especially ku-package ngoba sibona ni-package ninezela thina izisebenzi ngoba amaviki amabili usebenza umnyaka ukuthi uphiwe amaviki amabili kuphela sibone ngani hayi ilutshwane imali yani. Ukuthi ngeke ngaba fike bathi inyanga tu umnyaka kumbe inyanga ezimbili sibe tu umnyaka.
Umpofu uthi njengezisebenzi kuqathekile kakhulu ukuba behlale bevikelekile.
Sokho sibuyela abanye bathi umuntu angatshontsha uyabhadalela ukuthi utshontshile. Abasebenzi bebo abasebenzela bebodwa batsho njalo. Kodwa ungakhangela ngeqiniso. I-Labor Act yacaca ukuthi kulezi zathu ezingabani ezingakutshesa umuntu ezimfithi disciplinary yelenza. Kodwa bona nxa sebebodwa befuna ukuthi bazonisane kakhulu nge-Labor Act bathi lesela kuyathwala ibhatala.
LeZimbabwe lisanda kuveza amabhizimusi alitshumi alesithupha angavunyezwayo ukuba abavela phandle kwelizwe bayenze elizweni. Lathi amabhizimusi amabili athi elemigodi lokuvulwa kwamafekithali ayiwo akhuthazwa ukuba abavela ngaphandle bayakwenze. Ingcwethi kwezomnotho zithi ukulungisisa kwezinto eZimbabwe kuyadula ngenxa yemithelo lendleko yezisebenzi okuthi kugcina kusiba lula njalo kuchiphile ukuthenga izinto ezilungisiweyo zilungiswa ngaphandle kwelizwe zizothengiselwa elizweni. Okuyinto ke engenza ukuthi abafuna ukuvula amafekithali bengazihluphi ngokudonsa umsebenzi ofana lawona lowo. Uhulumende yena uthi uqakathekisa umsebenzi wokuhuga abavela phandle kwelizwe ukuzovula amabhizimusi elizweni. Ngimele iStudio 7 Harare nguMark Peter Ntambe.
Si lokho sikweze notho ingcwethi kweze notho sesikhuthaze ibandla lezanu PF ukuthi iliqede ukulwisana phakathi kwalo ukuze iziphathamandla zikahulumende zigxile ekuqakathekiseni ukuvuselela umnotho welizwe kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ilizwe lingalayo imali yalo ilabantu abayisilinganiso songamachuma esitshiyagalombili ekhulwini abangasebenziyo elibhekane lendlala esabekayo kanye lokubalekelwa izigidi zezolwane zalo yisimo abezomnotho abathi ngeke silunge kungaphelanga umbango wesikhundla sikamongameli Mugabe ebandleni leZANU PF. Abezomnotho bathi lesi simo sidinga ukuthathelwa amanyathelo esiphangiphangi ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi ele South Africa lapho okubalekele khona iningi labeZimbabwe lalo libhekane lobunzima obukhulu kwezomnotho. Isiphathamandla senkampani yeControl Risks umnumzana Chris Torrance uthi kuyacaca ukuthi ukwalela kwamongameli Mugabe esihlalweni lokulwisana kwalabo abasifunayo sekuthiye ezomnotho zisiwa ngesiqubu esikhulu kodwa kungekho ozinakayo.
It's a real concern. I mean, they've got to address this and try to name a successor.
Sekuyisimo esikhathazayo kakhulu. Kufanele iZANU PF yazise ukuthi ngubani ozathatha intambo kumongameli Mugabe. Uhlupho ukuthi Mugabe ulokhu esithi kayindawo. Ngesikhathi esifanayo umphathi intambo ugatsha lezomnotho uzama ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaholiswa imali engekho. Kodwa Mugabe uyagxamukela esithi kaziphiwe leyo mali.
Ukulwisana kwamalunga eZANU PF sekubangele ukuxotshwa kwabaphathi intambo abaningi. Ngoba kuthiwa abasekela labo abahahabela isikhundla sikaMgabe. Lokhu sekwenze ukuthi inhlelo abesebeziqalile zingaqhubekele phambili okuyinto umnumzana Torrance athi yenza ububi bezomnotho bube ngamandla.
He's increasingly a liability and it's something they have to deal with as soon as possible. But again,
ukwalela kwaMgabe esikhundleni sekufake ilizwe engozini. Le yinto iZANU PF okufanele ilungise. IZimbabwe ilizwe elilomnotho omuhle labantu abafundileyo. Kudingeka ukuthi izinto zenziwe kuhle ukuze abasungula amabhizimisi babe leqiniso lokuthi ibandla elibusayo ngeke lichaphaze amabhizimisi abo.
Ingcitshi zithi impilo yabaningi eZimbabwe isisekelwa isihlobo esemazweni iningi lazo ezikwele South Africa. Njengoba umnotho wakwele South Africa lawo usuntengantenga, kulokhu esabela ukuthi impilo ingahle ibe nzima kulabo abebencedisa izihlobo zabo eZimbabwe. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, iWorld Health Organization, ithi sobuqhamuke umkhuhlane weyellow fever esigodlweni seAngola, iLuanda, osumemetheke wasabalala esigabeni eziyisikhombisa zalelo lizwe lasemazweni angomakhelwane abalisa iDRC leKenya. Ele North Korea libikwa lidubule emoyeni lizama ukubona amandla ezikhali zalo zempubhiso ezimbili liphambana leziqondiso ze-United Nations ezilalisa ukulungisa izikhali ze-nuclear. Sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje lilanga lapho eminyakeni emihlanu edluleyo abantu bakwele Syria abangena ezitaladeni zamadolobho amaningi alelo lizwe betshengisela ngokuthula bekhuthaza ukuguqulwa kwemithetho ukuze kulondolozwe ilungelo labo bathole imisebenzi ukuze balungiselele abantu babo elakusasa elihle. Kulokuthi abasembusweni balalele izikhalezo zikaZulu, yena wakhetha ukuthumela abezomvikela ukuyadubula abantu. Lokho ke okwalandelwa yikuhlukuluzwa kwabo bebhonjelwa imizi lokuncitshwa ukudla. Eminyakeni emihlanu le inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Syria labulawa ngesihluku, izigidi lezigidi zabanjwa ngamandla okubalekela imizi zisiya kwamanye amazwe. Kungalesi sizathu uZulu emhlabeni jikelele ekhuthaza ukuthi impi yomdene kwele Syria kumele iphele khona manje. Okwamaviki amabili edluleyo unobhala ubona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe womhlaba umnumzana John Kerry uthi bebezama ngazo zonke indlela uhlalisa amacele alwisanayo phansi ukuze lolu daba lukhulunywe. Lokhu sokuphendle indlela yomumo ongcono ovumela inhlanganiso zosizo ukuthi zifinyelele abantu abadinga ukudla. Lanxa sokube lenguquko encane kangaka leMelika lokhe likhathazekile ukuthi uhulumende kaBashar al-Assad lokhe eqhubeka ngomkhuba omubi wokukhipha ezinye zezinto ezisetshenziswa kwezokwelapha kulolo ncedo oluze elizweni. Inhlanganiso ye-International Syria Support Group iqhubeka iphathisana leyomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukubona ukuthi uncedo luyafika lapho oludingakala khona elizweni lelo ezigabeni zonke zelizwe. EleMelika lalo lokhe lizinikele kusebenzelaneni le-International Syria Support Group ekubeni yingxenye yokuba ngumlamlankunzi kudaba lwe-Syria phansi kweziqondiso zesivumelwano se-Geneva Communique eka-2012.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana lele Tanzania ngesonto enkundleni yeRufaro kumncintiswano weAfrica Women Cup of Nations. Kuviga uJoseph Njanji.
Iqembu leMighty Warriors lilamathuba amahle ukudlulela kusigaba esilandelayo esomkhankaso wokuyadlala komncintiswano weAfrica Women Cup of Nations njengoba lizangena kumdlalo wangesonto livele likhokhela eleTanzania nge-2-1. Amantombazana la aqeqetshwa nguShadrack Mlawuzi anqobe nge-2-1 kumaviki amabili edluleyo emdlalweni odlalelwe elizweni leTanzania. Le mpumela itsho ukuba ngesonto iqembu leZimbabwe lingedlulela phambili loba lingaze linqotshwe nge-1 kanya njengoba lona lahlohla kabili lidlala lingekho ekhaya. Iqembu elizaphumelela phakathi kweZimbabwe leTanzania lizadibana lelizanqoba phakathi kweleZambia leleNamibia kuthi elizaphumelela lapho lizathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okuyadinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ekupheleni kwalo nyaka. Nxa iqembu leMighty Warriors linganqoba ngesonto, lokho kuyabe sekusitsho ukuba lizabe lilokhu lilethuba lokuyaphatheka kumncintiswano yenguqu emikhulu emibili lo nyaka njengoba livele kumele liyedlala kumidlalo yama-Olympics ezaqhutshelwa elizweni leBrazil ngenyanga kaNcwabakazi. Ukapteni weqembu Felicitas Muzongodi kanye lomgadli uRudone Shamba ngabanye babadlali abakhangelelwe ukuba bephathise iqembu leZimbabwe kakhulu ngesonto. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-Islanders lizemukela iqembu le-FC Platinum kusasa ngomgqibelo enkundleni yePapa Fields kusemifinali yomncintiswano we-ZNA Commanders Charities. Iqembu elizanqoba phakathi kwalawa maqembu lizadibana lelizanqoba phakathi kweleHarare City leZPC Caripa. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweHarare City leZPC Caripa udluliselwe phambili. Imbangela kuyikuba iqembu leHarare City kulimpela viki lizadlala lelezanakho eleZambia kumncintiswano weCAF Confederations Cup khonale kweleZambia. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday, my sweetie.
Uwoza Friday namuhla sileqembu leinsingizi lona eselethule idlalate lalo lesithathu elilesihloko esithi African Harmonies.
Bantu nonke.
Bantu nonke. Siyazuthi.
Amasiko
wona.
Amasiko wona.
Awavumi ukuthi.
Senzeni na.
Sihlale phansi
lani
kodwa bethu.
Sibenze.
Sibathwalise nemikhuhlane.
Bahlabela ngamaphimbo amnandike lapha abafana beyinsingizi bekhuthaza abazali ukuthi bexwayise abantwana ngomkhuhlane wengculaza.
Ngulamakwa enje nengulama.
Ingoma le yancindezelwa ngo-1994 yaduma kakhulu eZimbabwe njalo umuntu bengakwazi ukukhuluma ngomculo wembube ayitshiye phandle. Uyachasisa umkhokheli waleli qembu uVusa Mkhaya ukuthi kungani beyifake kudlalate labo elijaleli.
Itopic esikhuluma ngayo HIV and AIDS indaba okumele wonke umuntu especially abasakhulayo abancane beyizwa ngoba ingoma efundisayo indaba exwayisayo.
Idlalate leli lilengoma ezilitshumi lantathu ezigoqela ethi Vuma, Umusa Wakho, Pamela, Bom Bom Jays, Lale Eti, Imilayo.
Lalela lapha we mtanami,
nansi imilayo yami,
phansi milayo yami yekele uhambe busuku yekele uphila lesikhina mkhulu
imsingizi liqembu elaqala ngo-1987 esobukazi high school kwakusese secondary school back then kobulawayo ngo-1997 yikho lapha esisuke khona kobulawayo sisizosetla lapha e-Austria
nansi milayo yami yekele ulale emashabhini yekele uphe ma-istakamizo
amalunga eqembu leli nguye uVusa Mkhaya esikhuluma laye uRamadu kanye loBlessings Nqonkomo ubona asebehlala eVienna kwele Austria sebewabhodile amazwe agoqela iMelika, iCanada, iGermany, Lebanon lamanye njalo kunyanga ezimbalwa ezizayo baza kuya kwele China
uNkulunkulu kona wayekhona emandulo usakhona nalamhlanje na uNkulunkulu kona umano waye ngasho
idlaladele insingizi lakuqala ngelithi Voices of Southern Africa elesibili lithi Voices of Southern Africa 2 kuzokuthi ke lona leli elesithathu u-African Harmonies kule ethi basitshelile insingizi zikhuza umhlola ngokutshabalala kwamasiko esintu
basitshelile abadala basitshelile ogogo bathi ubatushaka ubatushaka mhlayefayo lelizwe obuswaziyoni
sibona kuqakathekile especially isindebele qhubeke sinjalo ezikolo befunde isindebele abantwana kuhle kukhuluma eziyindimi yasikuthi into embi hayi sifunde eziyindimi ezitshileyo kodwa kwakithi sikubambe sikugogo sikubele igugu sihlale silakho
dlalele nabakamthwakazi siyalixwayisa sithi vukani vukani livuselelo
sihayimbo
livuselelo limnawe
kwaba lifunayo leli dlalade litholakala kuphi
ku-iTunes liyatholakala ku-Amazon liyatholakala ema-record shops every Spotify liyalithola njalo iwebsite yethu www.insingizi.net kumbe kufacebook
ziphuma ke enkundleni insingizi ngoba sitshelile
izintona zakithi masivulile izintona zakithi
uze siyazi la siyakhona kumele siyazi la siphuma khona yelele ma
uze siyazi la siyakhona
awu la siyakhona
kumele siyazi
kumele sazi
la siphuma khona
la siphuma khona
uze siyazi
awu
la siyakhona
kuqakathekile
kumele siyazi
wazi lapho
la siphuma khona
yes phuma khona
uze siyazi
zalwa ngapi
la siyakhona
khona ubaluleki
kumele siyazi
emhlabeni
la siphuma khona
isizwe yisi
siyazi la siyakhona
umuntu ngumuntu
kumele siyazi
abanye abantu
la siphuma khona
ayikhona ukuthatheka
siyazi
ukuthandisa
la siyakhona
ayikhona ukuthatheka
kumele siyazi
awe
la siphuma khona
umuntu ngumuntu ngaba
siyazi
awo
la siyakhona
isizwe isizwe ngamasi
kumele siyazi
qhakathile
la siphuma khona
uze siyazi
la siyakho
ayumele sazi
umele siyazi
siphuma khona
la siphuma khona
sebegqoka inwele zamanya
manje siyazi
awu
la siyakho
bagqoka amaweave
umele siyazi
ilele mama
Amaphimbo amnandi zinsingizi zihlabela ke kamnandi kuhlelo Woza Friday lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona ngokwebiwa kwamadayimana emarange kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo.